sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 yesonto mhlathu kuNtulikazi 2023 ngoCape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Asazi lathi ukuthi singabe silabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuZulu sikhangele abantu abahlulekileyo.
Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo. Njalo ledola leZimbabwe selikhuphuka isisindo.
Akukhankaseki labana abantu abanalutho abangalutshela abantu kubone hlabela njehambe hlabela ilizwe lonke.
Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi elibusayo lifafaza amanga ilizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo, njalo ledola leZimbabwe selikhuphuka isisindo. UMnumzana Mlungisi Moyo labanye bakhe abakhankasela ibandla leli bathi balethemba lokuthi uZulu sebonile konke okuhle okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi engena esikhundleni sikamongameli. Umoyo uthi okwamanje selikhuphuka isisindo idola leZimbabwe ebeseligugudeke okumangalisayo.
Njengeminyaka yonke silokho siqinile njalo siyaphambili kasibuyela emuva sifuna ukufeza izifiso zikaZulu.
Ye, yiziphi izifiso lezo okhuluma ngazo?
UZulu ufuna uzibuse okuthi yena elisa ukwenza into ayifunayo ngesikhathi asifunayo ngesikhathi la asikulandileyo. Yiyo vele injongo esingayo. Sishiyele labantu esincintisana labo abafuna ukuthi umbuso ubuyele emakhiweni. Akasiwasola amakhiwe asithi lawo makabuya la ngabuye ona wa-African term.
Kodwa ukuthi ukhona yini ongafisa ukuthi umbuso ubuyiselwe emakhiweni?
Bakhona abanye la uya kwa-Zwevu videos on record. Kulo munye othungamele ibandla eliphikisayo ethi yena kusasa mayethatha umbuso sizokugcwela amakhiwa laphana, sokugcwela amakhiwa laphana. Sithi iZimbabwe ilizwe labantu abansundu, kabatholi ukuzibusa njengabantu bansundu.
Ye, siyabona kodwa-ke lo mnothungana uhambi kahle po abantu bazalivotela njani?
Asazi lathi ukuthi singabe silabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuZulu sikhangele abantu abahlulekileyo. Laba abantu abazivokisela ama-functions, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole i-fresh capital, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole new expertise in harnessing our resources.
Kodwa masikhangela idola phela seliguga ngamadolo lapha, abanye abantu laba bangena njani khonapho?
Lokhuya it was a deliberate ploy ngoba idola umthuli angakalikhululi uthi liye ku-willing market, willing i-willing buyer, willing seller. Uyakwazi between you and me belikubo-900 liqansile lethusa lazelayafika kubo-8000 but kathethi mina lawo masisima sikhuluma siyakwazi ukuthi idola seliku-6000 so kuloko kusehla ngoba abantu thina okokuqala as a Zimbabwean market we have a speculative market, we are a market full of arbitrageurs and speculators. So bathe bebona umthule khulula bathi sebefuna ukulicobodisa idola, but kwehlule ngoba nabo sebebonele ukuthi hayi leyi into leyi yinto yelizwe, into esonothi siyikhulule sisonke. Under normal circumstances ngabe idola licobodekisekile okuthi vele kathi singabe phele kubo-10,000-16,000 but lingeke lafika kwe-8,000 ngenjongo yokuthi thina sonke sifuna ukwakha ilizwe namaplani kaminister of finance umthuli. Sesibuyelile kahlethi uma ngikhuluma njanga namhlanje seku-6,000 and below ilokho lisehla. Lokuyani ubebalekele ukuthi i-black market ibe yiyedidebayina ama-resi kantezo wonke umuntu ofuna idola usehamba ku-option 16 ayethola legitimate i-rate yelizwe khona.
Ye kodwa sibona ngazani kulabanye abathi vela lisuze li-recover kangako idola. Kuyahlala vele kunjalo kungani kuzimvuthu.
Konoko kukhona siyakwamukela. Kusebantwini abavele bafuna ukulwisana lenjongo kahulumeni.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla lezano PF. Ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi elibusayo lifafaza amanga elizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Sixoxe ngodaba lolu lo Mnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMatabeleland North.
Kathesi ukhankaso esikwenzayo kukhumbuza nje abantu ukuthi hhayi laphana mhlawumbe kwakungakabi le candidate. I-candidate yeni kwathesi lapha kubukhansela ngozwane ku-MP ozwane upresident nawo. Yikho kuphela ukukhankaso esikwenzayo kumalanga lawo angama-52 or so days aseleyo before u-23 August. Otherwise akula ukhankasa ngokukhulu esikwenzayo. Now izanu ukuthi ithi yona i-$90 angikwazi ukuthi bayaveza amandla ukuthi yabona. Kwesinye isikhathi izani la iyake iziphathe njengomuntu ongani uthele endlini ngoba athi abona ukuthi into ekhona nxa usithi wena i-$90 seliku-6,000 utitsha ngumpolisa ohola 68,000 RTGS akasukanga ipeyi yakhe kayisukanga ku-$10 thina into esiyisolayo kayisikho asidingi ukuthi kuthiwa idola likuvalue bani kumbe bani into esiyidingayo ukuthi abantu bonke bengabi ngabayanga khathesi i-situation esikhona ngeyokuthi wonke umuntu esebenza kumbe engasebenzi engumlimi kumbe engasomlimi usengumyanga isizathu yokuthi uhulumende uholisa abantu bakhe ngemali yama-US dollars ngemali yama-RTGS uthenga uchinda uthenga izilimo ngemali yamaZimbabwe dollars but yena uhulumende nxa efuna ama-services esipha ama-services usibhadalisa ngama-US dollars uthengisa ifuel nge-US dollars umnangapha kodwa yena xa esithi thina sihole abasebenzisa ikhulukuzeni ifuel yakhona usiholisa ngama-RTGS
nxa kunjalo-ke bakhankasa njani njalo bavotelwa njani ngabantu
akukhankaseki labana abantu abanalutho abangalutshela abantu kubona ehlabela nje hambe ehlabela ilizwe lonke ethatha abantu yabona iproblem ayenzayo mnangakho you continue to abuse ama-state resources khathesi bebesechipinki ngakutshela mina Dube ukuthi ngesikhathi besechipinki ebhinga bungaboni not even one muntu wezanu bonke bengekho besechipinki abantu bangabuthana abantu belizwe lonke babesechipinki sebona ngani ukuthi abantu abamthandakaabana bafuna ukugada amabhasi njengoba kabasakwazi ukugada amabhasi kuyafana nalokhu akade kukhona ebulilima uyabona ukuthi njengabantu abavele ilizwe lonto akukhankaseki bayakhankasa nekini ebantwini batshela abantu amanga ngo-2018 khathesi abangeke babuyela ebantwini athi umtshela utitsha uthele akungivotele yine kona $10 utshela ibuthi ukuthi akungivotele umkalo engelanathukele engelanakudla they can't even afford to pay i-1 room accommodation uyakhankasa uthini manje ebantwini bona labo
lina lifuna ukuthi libatsheleni abantu nxa likhankasa khona manje
hayi thina abantu into esibatshela yona ngekuthi uyabona ubuyanga lobu ababubonayo buselizweni kabudalwanga nguNkulunkulu ngasomntu yaphoye kuvela nje yodwa yinto edalwe ngendlela abaziphatha ngayo labo akufuze ukuthi babe yibo ababusayo kunokuthi bebuse ilizwe bebusele umuntu wonke babusa ilizwe bezibusela bona bodwa yikho ubona ukuthi bona ngobulutshwana babo kube yimafia yabogolide imafia yabochrome imafia yabodiamond batshontsha konke akulalutho abaluthiyayo thina sifisa ukuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe yomuntu wonke
umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-CCC besixoxa laye esebhinga singangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abaningi ababothwe kwele-France kulandela ubudlwangudlwangu kwamanye amadolobho okubangelwe ukubulawa kosakhulayo ngamapholisa abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu ababili abadutshulwe bedlula emhlabeni kwathi bangama-30 balimala kulandela ukudutshulwa kwabo besemdlalweni wokuzilibazisa eBaltimore khonapha kwelemelika izolo emadabukakusa amapholisa adinga umuntu owenze ihlazo leli ibandla elikhulu eliphikisayo kwele-Sierra Leone lithi kumele luphindwe ukhetho lukamongameli kulandela ukunqoba kukamongameli Julius Maada Bio ngeviki ephelileyo bathi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lolu. Kubika abezindaba abeReuters. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelo bola
usenziwe mandla
ngelo koko bethu
ke lamhla siqoqa lomnumzana Thandalani Ndebele incwethi kwezamasiko esintu siyakwamukela kuhlelo baba kunjani
siyabonga Dubele njani baba
hayi siphile kahle singazi wena siyabona kulezi nsuku amajaha ungazani akula muntu obatshengisa indlela yokuphila kudala siyakwazi ukuthi kwakuphilwa njani Ndebele akusitshela ukuthi pho kumele kubuyelwe njani koludala lapho
umfana wayekhuliswa ngamadoda umfana wayekhuliswa ngobaba kwakunamadoda ayekhona ayekhulisa umfana singakafiki nje kuthini abafana bakusithi isimo kulezi nsuku ake sibhekeni kukhona yini okhulisa umfana singayibamba lapho sizobakwazi ukuthi uma sesifinyelele kuthini abafana isimo abakiso kambe bazenzela ngoba bekhulisiwe kahle noma bengakhuliswanga lapho-ke okunenkinga khona enkulu kusekuthini amadoda ayiwona okumele akhulise abafana awekho ngesilungu lokho abathi they are not present amadoda sibalekile ekwazini ukukhulisa abafana and amadoda amaningi ekukhuliseni abafana sekwenza abafana bazitholela noma bazidingela indlela yokuzikhulisa osokuyinto embi osokubaleke okuhambe kwaze kugcineni lokuthi isiko lethu njengabafana njengamadoda njengobaba selilahlekile ngenxa yokuthi someone is not present omunye akekho esikhundleni sokukhulisa umntwana womfana
ye baya ngapho baba
kusikhathi esesiphila kiso kuningi kuhlangahlangene amadoda aphumile emakhaya edinga umsebenzi kuba nzima nokubuyela emakhaya ukuthi ayeba nesikhathi nabafana kulabo abasebenzayo abanye njalo ngabathola iy'ngane umuntu ashiye ajukalala ahambe njengayona nje leyo ngane bese kusiba ngumntwana noma ngumfana ozasikhula eyedwa noma ekhuliswa ngabantu besifazane agcine naye ekukhuleni kwakhe sokusiba nenkinga ekuthini imithetho yamasiko yomfana gcine engasayazi so isikhathi esesiphila kiso Dube naso sinomthelela ekukhuliseni kwabafana ngesiko lesintu labafana
kwenziwani pho nxa kunjalo kwenzeka ukuthi abafana bekhuliswe kuhle phela
esimeni esesifana naleso wona mvamthembo sokuyilokho ukuthi kakubhekwe ebantwini ukuthi i-community wona yona itself imi kanjani njengama-community leaders ma ngabe sikhuluma emakhaya osebhuke induna babheke i-community abayi-leaders and kamabhutha ama-plans esingathi thina zinhlelo zokukhulisa umntwana ongumfana ukuze bababonise amasiko nenzizokulokhulea ngoba kubuhlungu fadube ukuthi umuntu wesifazane okhulisa umfana eyedwa kunganamuntu wesilisa noma umuntu wesilisa eza kanye ekhaya ngonyaka kube sokuthiwa lowo mfana uzogcina amasiko noma uzaba nayo indlela yokwazi amasiko kunzima kaka nkangakanani so ebe ngikushosa mina ukuthi mhlawumbe ngakube khona ukuthi thina ama-community leader abafana nezinduno osebhokomndisa kube ngabantu abathi let's come together emadorobheni ama-councillors and whosoever is a community leader let's come together sibone indlela yokuthi singenza njani ekuzameni ukuthuthukisa amasiko ethu nokukhulisa abafana ngesiko lesintu
ye lapho-ke besixoxa lo mnumzana Thandazani Ndebele ukhona ngale-ke kwe-lest africa kundebele-ke yingcwethi kwezamasiko esintu sibonga kakhulu ungadinelwa kusasa
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela inkomo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkumo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
kuba injabulo uhlangana njengenhlala yenza sibonga sidumisa uNkulunkulu lalabo abagulayo bephuza amaphilisi behlatshwa amajekiseni benatha le mithi etshiyeneyo bangakhohlwa ukubana uNkulunkulu nguye ongaphezu kwakho konke mthembeni uNkulunkulu ukuthi ulani lingaze lathi ebuhlungwini benyama libe selimlibala namhlanje-ke sizaqhubeka ngelizwi lethu lokufuna umbuso wakhe sikhumbuzane ukubana sibale lapho esagcina nakhona sibale kuLuka 12 verse lika 31 siyiphinde njalo ifundeka kanje kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa nina namhlanje ngithanda ukuthi sikhangele ngamafitshane ngelizwe lakithi. Kulezi nsuku abantu bamatasatasa bakhangelele ukuthi baye ekhethweni, bayekhetha engingapho sengithi ngababusi kumbe abakhokheli. Hhayi, angikhulumi ezombangazwe, ngikhuluma ezelizwe lenkosi ukuthi yebo, imibuso yemhlabeni iyafuneka, iyaswelakala ukuthi izinto zihambe ngendlela eyiyo eqondileyo, ngoba ilizwe lingazake liphonge ukuba ilizwe lingelamthetho, lingelandlela zokuthi izinto zenziwa njani. Kodwa namhlanje ngithanda ukuthi phezu kwembuso yonke yona leyo esiyithenjiswayo, esiyibonayo, sidinga ubukhokheli obuza sikhombisa umbuso kaNkulunkulu ukuthi unjani. Abakhokheli abalothando, abanakekeli abantu, abakhokheli abangavamanga namanga lezithembiso zamanga, ngoba na uNkulunkulu engikho enhlizweni zabo. Asithi nxabo esihlezi khona sibakhulekele bonke labo abadinga indlela zokubana babuseleli lizwe, balibuse bekhumbula ukubana sizidalwa sonke ngamunye ngamunye kuzimo zethu ezijiyeneyo lapho esingabe sikhona, sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Lo uNkulunkulu onguye othi sifune umbuso wakhe njengokutsho kaJesu, sithole umbuso wasemhlabeni kodwa oleziqu lenkumba zombuso kaNkulunkulu, umbuso olokuzwisisa izikhalazo zabafelokazi labaswelayo, umbuso oza kuthi lanxa uNkulunkulu ekhangele athi nampa babusi belizwe abangisabayo, abazamayo emini lebusuku, hathi ukuthi bazikhukhumeze bona, hathi ukuthi bona bahlale kuhle bodwa, hathi ukuthi bancindezele abanye abantu, hathi ukuthi bathathe izinto ezibekelwe umphakathi zibe ngezabo, ngoba ayisiyo umbuso kaNkulunkulu. UJesu uthi kodwa funani umbuso wakhe uNkulunkulu, embusweni kaNkulunkulu akukho lokhu ukubandlululana, ukweyisana, ukukhangelelana phansi. Abazi umbuso kaNkulunkulu bayawutshela ukuthi umbuso kaNkulunkulu uphuphuma uthando, ulokuxolelana, awulakuxilibezelana, awulabusela, kawulakunyeyana, kawulakuthukana. Umbuso kaNkulunkulu uletha izinto eziphakamisa imoya yabantu. uNkulunkulu asenzele kahleke sifuneke umbuso wakhe uqala, singakafuni imbuso yasemhlabeni. Asikhulele uNkulunkulu, sicela ubana usitshengise indlela yokuthi senze njani ukuze sithole lokho okuseduzane lombuso wakho. UJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Wezemidlalo, iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets ayithoba munamunye ngelesiSri Lanka namhla emdlalweni wokudinga amaqembu aza kubhateka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele India ekupheleni komnyaka, kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe sekumele linqobe leScotland ukuze lithole ilungelo lokuba ngelinye lamazwe aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kwempumelo yanamhlanje etshiya abalandeli bomdlalo wekakhilikithi bethithibele. Ekhuluma ekupheleni komdlalo lo oqhutshelwe enkundleni eQueen's Sports Club kobulawayo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe uDave Houghton uthe ithemba lisasekhona elokuba iqembu leZimbabwe liyedlala kwele India ekupheleni komnyaka.
Well, exactly. I mean, we've played really good.
Sidlale kuhle kulomncintiswano njalo singene kumdlalo walamhlanje sobabili leqembu leSri Lanka. Singakaze sinqotshwe, okutsho ukuba bekuvele kukhona iqembu elizasuka lidanile njalo kube yithi. Akukho buhlungu kakhulu ukunqotshwa lokhu, ngoba sisazi ukuba nxa singanqoba ngolwesibili sizasala sesimeni esihle kakhulu.
Uhouton uqhubekele phambili wathi kudliwa abakwenziwe namhla sekungamanzi achithekileyo angeke abesaphutheka kodwa abasoze belahle imbeleko ngokufelwa.
Okwenzeke namhlanje akusikho esizahlangana lakho ngolwesibili ngoba iqembu leScotland lidlala ngendlela ehlukileyo. Njalo okuqakathekileyo ukuba thina sidlale ngokuzethemba.
Umdlalo ongiyodlala indima enkulu ekuphathiseni iqembu leSri Lanka ukuba linqobe uMahesh Dixon utshayele ihlombe abalandeli bomdlalo kakhilikithi ngokubuya ngobuningi enkundleni yeQueen's Sports Club.
I think it's good for the Zimbabwe.
Kuhle kakhulu kulizwe leZimbabwe ukudlala umncintiswano onje kulezibukeli ezinengi kangaka. Yinto esijwayeleyo leyi lakithi ukuba enkundleni kube labantu abaningi ababukeleyo okuyinto yenze kuba singethuki ngitsho lakancane.
Sikhangele umdlalo wenguqu, nanzi impumela yemidlalo yenguqu edlalwa namhla kumncintiswano weCastlaka Premier Soccer League. Iqembu leIslanders linqobele iCapes United nge-2-1 emdlalweni obesenkundleni eBarber Fields. Iqembu leBlack Rhinos linqotshwe nge-2-1 ngeleDynamos ngaseBata. Iqembu leTriangle litshaye leCranbourne Bullets nge-2-1 eKipio Stadium. Kuthi eleHerentals libhuqe leSimbabwe nge-2-1 ngaseMandava. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo abantu abedlula inkulungwane ezinelengxenye abadabuka emazweni ambalwa namhla bebencintisana emdlalweni wokugijima oweVictoria Falls Marathon obuqoqwe yinkampani yobulembu labomakhalekhukhwini ye-Econet, kubika uNokuthaba Dlamini.
Lo mcimbi oyenzelwe eBaobab Primary School ukulabantu abagijime imango ehlukeneyo egoqela i-42, 21, 10,5 kanye le-7,5 kilometers. Inkulungwane lezi zivuke zasabalala idolobho lonke kodwa ekugqitshweni komncintiswano lo. UBlessing Wison ogijimela iqembu leCadence Athletic Club eHarare ube intshantshu kumncintiswano we-42 kilometers lapho aphutshela umango ngamahola amabili lengxenye 2 hours 15 minutes and 11 seconds. Kwathi kwabesifazana uEthel Phangiso olipholisa unqobe ngamahola amabili lengxenye 2 hours 41 minutes 51 seconds ubeqala ukuthola lomklomelo.
Engikuthandileyo ukuthi ipace ebihanjwa ngakhona ngikwanisile ukuthi ngikwanise ukuyihenga for the first time angaze ngigijima ama 329 sisiya ku 42 kilometers but ngikwanisile lami ukuthi ngihlale ngisebhantshini khona lapho.
Ubekile Ncube odabuka eCholocho esigabeni sentabeni obeqala ukungena kumncintiswano lo ngokuqhubelana imiqwayi irelay emangweni we 21 kilometers eseqenjini leBlack Rhinos Athletic Club. Uthakazelele okwenziwe liqembu lakhe.
Bekulomqanzo emnengi sesijayele ukuthi ngasi ijima. Last time yayingaqanzi kangako sasisiyefela kodwa na this time beliyenze yangani ichiqaqa umqanzo kodayi.
Omunye weqembu leli uMoses Charakimu olisocha eZimbabwe obenqoba okwesibili kumncintiso lo emangweni we 21 kilometers awugijime ihola elilodwa lemizuzwana 1 hour 4 minutes and 15 seconds uthi uyaziqhenya ngalesi sicoco besigoqela umvuzo wemali engange $500. Ukhala kakhulu ngokuswela uxhaso kuhulumende kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo.
Like it is lokwendo uma races are fast like
siyabe sifisa ukuphatheka kumncintiswano ephezulu njengakwele South Africa kodwa kuyabe kungelamali ikho sicela ukuthi nxa kungaba labangasixhasa bangenele.
Kwabakhubazekileyo umncintiswano womango we 21 kilometers abanqobileyo nguthandiwe Ndlovu kwathi uLamek Rasha yena uphuthe ngemizuzwana phambi kukathandiwe. UElizabeth Mukoloma odabuka eZambia uphuthe umango lo ekusigaba sesine phambilini kokunikwa kwalaba izicoco. Ungqongqotshe we-Econet uKhizito Makuni uveze ukuba bayaziqhenya ngabasebekwenzile lezinye ingatsha ukukhulisa lomcimbi owaqala kuminyaka eli chumi lanhlanu edlulayo kulabalihlekana nje ababephatheka kiwo.
Lokhu asikwenzeli nje ukuzithokozisa kodwa sikwenza ngenhloso yokuxhasa uhulumende unhlelo zokukhulisa ezokubukisa itourism. Njalo lokhu kungafezeka ngoba sibe labancintisa bevela kumazwe ngamazwe usengeza ibhizimusi edolobheni leli.
Abancintise emidlalweni etshiyeneyo eyokuzilibazisa badabuka kwele Zambia, Botswana, South Africa, eMelika, kuzwekazi le-Europe lakwele Australia. Emaphethelweni omcimbi lokusihlwa, uZulu umenyiwe ukuzozithokozisa ngezomculo kungelambadalo lapho okuzabe kulabaculi abagoqela uKabza wakwele South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Sika sizwe ezomculo.
Salibonani linjani, igama lami ngumamozi, umhlabeleli ophuma kobulawayo eZimbabwe. Ngiliphathela ingoma yami entsha okuthiwa ngu-Beautiful Faces. Le ngoma ikhuluma ngemhlobo yonke yabantu basemhlabeni. Ngisho nje abantu abamnyama, abamhlophe, amaNdiya, amaChina, wonke nje umhlobo womuntu owaziwe emhlabeni. Le ngoma ngithi Beautiful Faces ngikhuluma ngayo ngokuthi zonke indawo ezikhona emhlabeni engihambe khona mina ngiperforma ingoma le engiyibhala as dedication yalabantu engihlangene labo empilweni yami, ngoba isikhathi esiningi abantu bengihlangana nabo bengabantu abakhululekileyo, kungabantu abasmayelayo, kungabantu abafuna ukuba kwazi ngobuhle bami, ngobuhle belizwe lakithi, ngobuhle bamasiko akithi. So ingoma ngihlabele ngisithi Beautiful Faces ngoba wonke abantu lapha emhlabeni bahle njalo. Beautiful Faces is a song that will spread the word of happiness, togetherness, le humanity as a people.
Precious moments are built through love, diversity plays a part in our society. Without the other there's no life. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life.
Ngiyabonga kakhulu kubalandeli bami. Ingoma yami ukuthi Beautiful Faces itholakala kuzo zonke indawo ezomculo, abathi ngesilungu kuzo all online music stores, kubo Spotify, uyazithola kubo iTunes, uyazithola kubo YouTube, ama video ami liyawathola, ikhona ivideo ehamba le ngoma yami entsha. Lazo zonke indawo bo iTunes, yonke indawo bo Distrokid liyayithola ingoma yami. Ngikhiphe ngeviki eliphelileyo ingoma yami, kodwa isithakazelelwe kakhulu endaweni eziningi. I hope lani elingakayizwa lizoyilalela, liyilandele, liyidinge, lidinga uMamozi, liyijabulele. Ngiyatholakala ku-Facebook ngumamozi, ku-Instagram ngumamozi underscore officially, ku-Twitter ngumamozi underscore officially njalo. Lingathi Mamozi nje kuzo zonke indawo liyangithola. Ngiyabonga kakhulu.
Can't you see we having fun? Cause our troubles are already high, creating poverty to make us cry. Please, not this time, we are on the other side now. Love, peace, joy and happiness, it's all we need, please. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life.
Hello, umculo kaMamozi, siyabonga kakhulu, singaqhibi. Uhlelo lwamhlanje othi sibone ekade silazo. Ibandla lezanu-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Kodwa ibandla le-Citizens for Coalition for Change lithi elibusayo livavaza amanga ilizwe lonke lisenzela ukuvotelwa nguZulu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngumthembo osithembayo uKip Sithube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.